VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 3 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endaweni zethu lamhlanje.
Okwanamhla odokotela bakhalela umsebenzi khona phezibhedlela basakhulumisana lohulumende ngendaba zeholo labo. Abantu sizazama ukuthi sibancede kakhulu abaphathekileyo bengabuya e-casualty, sizababona lokuba nge-admita esibhedlela.
Odokotela sebeqalisile ukukhalala umsebenzi besithi iholo labo alisenelisi ukuthi bavukele emsebenzini nsuku zonke.
Kusase kubi mfowethu empeleni, ngoba nanamhlanje sibona i-Alexander iqhubeka kubiwa, siqeda ukuthola nombiko othi e-coronation lapha endaweni okuhlala khona izizalwane eziningi lapha ezibabiza ngokuthi ngamakhaladi, kunabanye abantu bokuza babili abaqeda ukubulawa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu ezithulele ngodaba lokutshaywa lokubulawa kwezizalwane zakwamanye amazwe okuqhubekela phambili kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike eSouth Africa ngalintambama ukuyangena umhlangano wezamabhizimusi weWorld Economic Forum. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje odokotela bezibhedlela zikahulumende baqalisile ukukhalala umsebenzi besithi iholo labo alisenelisi ukuthi bavukele emsebenzini nsuku zonke. Ezinye izigulane bezibuyela emakhaya zingabonananga labodokotela, kuthi abanye bebehlolwa ngabongi abagula kakhulu behlolwa ngodokotela asebehlale umsebenzi okwesikhathi eside abangangenanga ekukhalaleni umsebenzi lamhlanje. Odokotela bezibhedlela sabantwana bakhona emsebenzini. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela abasanda kugqiba izifundo bezibhedlela zempilo Central Hospital ne-United Bulawayo Hospital baqale ukukhalala umsebenzi njengokwazisa kwabo kusukela lamuhla ekuseni, bekhala ngeholo elingeneli ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo Central Hospital, udokotela Solwayo Ngwenya, uchasisa isimo ababhekane laso okwamanje.
Okwanamhla odokotela bakhalela umsebenzi khona phezibhedlela basakhulumisana lohulumende ngendaba zeholo labo. Abantu sizazama ukuthi sibancede kakhulu abaphathekileyo bengabuya e-casualty, sizababona lokuba nge-admita esibhedlela. Sizakhangela ukuthi hayi kabaso sibadubeke. Sikhuluma kunje kuba khona odokotela abasebenza isibhedlela sivuliwe, kodwa-ke sisakhangela laba abagula kakhulu. Ngokuya kwesikhathi silethemba ukuthi odokotela bazakhulumisana lohulumende baphenduke emsebenzini.
Amalungelo oluntu, umnumzana Efincube uthi uhulumende kabhadale izisebenzi zakhe ngendlela efaneleyo.
Ukukhalala imisebenzi kwamadokotela kuyinto efanele iphakamise wonke umuntu ukuthi athi uhulumende kabhadale izisebenzi zakhe ngendlela efaneleyo. Ngokuba njengalokho abantu behlala besitsho, kakulamuntu osebenzela mahhala. Yebo kambe bayanceda kakhulu odokotela, amanesi, labo bonke abasebenza lapha ezibhedlela, kodwa kumele sikwazi ukuthi bamele bayekondla abantwana. Ngakho-ke uhulumende kaphangisa aluphakamele udaba lokukhalala kwemisebenzi kwamadokotela ababhadale.
Isigulane ebesifolele ukuthola amaphilisi esifike esibhedlela sempilo izolo, unkosazana Sakhile Siwela, uchasisa ngobunzima obukhona.
Ngibuye izolo lapha ntambama ngiswa kuhle esibhedlela sasempilo, ngifike ngama-7 kodwa nzengaze ngathola ukuhlolwa ngabodokotela sebesezokokubadinga ngamanye amanensi ukuthi silama-patients aserious afune i-attention yabo. Ekufikeni kwabo nje bebekomenta bebodwa besithi ah, yikuthi sisali izwe lokwakathesi but ungazezo kufika ilanga lakusasa singaboni lutho asibuyi. Then namhla ekuseni wile njengokutsho kwakuthi impendulo ekuseni esibhedlela. Selokhu sihlezi khonapha empilo amadokotela awakho abonakali asazi kumbe bazasebenza kumbe sizahlolwa asisakwazi. Bakhala ngokuthi labo badinga ukuthi besekelwe emholeni yabo ukuze besebenze besilapho ama-patients bekhululekile.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba akhuphule iholo labo kodwa akabalaleli ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga yokuthenga imali yakwamanye amazwe. Odokotela bathi bazamile ukulobela uhulumende kanye lokuphatha imihlangano laye kodwa akalanyathela asethe walithatha kusukela ngomnyaka odluleyo. Kusenjalo uhulumende usethe wabhalela odokotela incwadi ethi baphenduke emsebenzini loba nje engakabatholisi abathe bakukhalalela umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose South Africa sikhuluma nje elokhu ezithulele ngodaba lokuchaywa lokubulawa kwezizalwane zakwamanye amazwe okuqhubekela phambili eSouth Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa owe South Africa laye obesolwa ngokuzithulela kudaba lolu lamhla wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esola ukwenzakalayo elizweni leSouth Africa. Umongameli John Dramani Mahama wakwele Ghana laye uthe kumele abasakhulayo beSouth Africa bakhunjuzwe ukuthi izwekazi lonke leAfrika laphathisa njani ukuthi elabo ilizwe lithole uzibuse. Umsekeli kamphathi ntambo wezembiko omnumzana Energy Mutodi wethusele eleSouth Africa esithi eleZimbabwe lithengisa impahla edlula amabhiliyoni amabili okokuthi ilizwe lingama ukuthengisa limpahla eleSouth Africa lizazisola. Lamuhla edolobheni leJohannesburg belivaliwe kwezinye indawo kulodlakela oluchiye umonakalo omkhulu. Amapholisa abebhodabhoda indawana zonke zeJohannesburg kunye loskomitshi wabo umnumzana Bheki Cele. Edolobheni le-Alexandria lase-Rosettenville, amapholisa alwisanele izizalwane zalelo lizwe ebezigqekeza izitolo zixotshanisa abokuza bazidubula ngenhlamvu zerabha. Lokhu kungakaziwa ukuthi kulabantu abangaki abadabuka eZimbabwe asebefile kudlakela lolu lanxa bekhona kwazakalayo ukuthi bafile. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda utshele iStudio 7 ukuthi lokhu besazama ukucwayisisa inani labalimeleyo labafileyo.
Kusase kubi mfowethu empeleni ngoba nanamhlanje sibona iAlexander iqhubeka kuliwa siqeda ukuthola nombiko othi e-coronation lapha endaweni okuhlala khona izizalwane eziningi lapha babiza ngokuthi ngamakhaladi kunabanye abantu bokuza babili abaqeda ukubulawa. So kusasekubi ungqongqoshe ungqongqoshe wamaphoyisa kulapha ngasejulisi lapho kulokhu kunezimpi khona kodwa sibone namhlanje futhi njalo abethina ilokhu njani bona nabo abantu bokuza. Umbutho wethu uhlangana namhlanje sinikeza umbiko ngendlela isimo esingakho lapha ekhaya ukuthi sicela ukuthi uhulumeni angenile kulolu daba angahlali njengesivakashi ukwenzela ukuthi amaphoyisa azijone esemsebenzini njalo ezikele amalungelo abantu bokuzi.
Inani labantu asebefile selilalo na?
Asikabilalo inani ngoba lokhu kusaqhubeka, kasikafiki nesikhathi sokuthi sithole kahle sokuthi kwenzakalani, ngoba njengamanje sisagcwele yonke indawo silandelela lapho okwenzeka khona izigameko, kokuthi asikatholi nje nesikhathi sokuthi abantu baqala ukuhlanganisa yonke imininingwane etholakala endaweni ezihlukeneyo ukuthi sibone ukuthi sokunomonakalo onganani. Ngoba okukhona okusasemqoka njengamanje ukuthi sithole ukuthula nokuthi abantu isimo sibuyele enjwayeleni lapho abantu abazosebenza khona. Ngoba lapho esikhona namhlanje amabhizinisi abantu bokuza savaliwe, sibone nokugebengu nobundlobongelo obenzakala sobungela naseyitolo ezinkulu ezingayisiyo zabantu bokuza kuphela. So kunomonakalo omkhulu osaqhubeka ukwenzeka, okokuthi njengamanje sisasebhizi ukuzama ukuthola ukuthi abantu baphephile, kanti njalo laba abalahlekelwa izindawo zokuhlala bathola indawo zokuhlala nokudla bevikelekile.
Kodwa lona inani elilizwileyo ukuthi lingafika abantu abangaki nxa sicabangela nje?
Well, masihlanganisa lamanani amancane esilokhu siwathola lapha nalana, siyazi ukuthi okwamanje kungenzeka ukuthi inani eselikhona esesilitholile elisiqiniseke ngalo seliyedlula ithumi, ngoba la amanye asikabi nesiqiniseko sawo, amanye sigcine besesibhedlela. So kasikazi kahle ukuthi njengoba besesibhedlela basaphila na.
Alo-ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg kwele-South Africa. Lokhu sikudaba lunye. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi akumelanga izalwane zakwale-South Africa zihlasele abantu bokuza. Eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter, uRamaphosa uthe uzahlala phansi labaphathi ntambo bezomvikela ukwenzela ukuthi kumiswe udlakela lolu oluthiye abantu abahlanu befile, abaningi belimele, njalo kwatshontshwa ezitolo zabantu bokuza. Bekulodlakela njalo namhla endaweni ezinjenge Alexandria, Thokoza lezinye lapho okuthiswe izitolo zabantu bokuza. Kodwa ke isikhulumi samapholisa uVishu Naidu uthi akula muntu osefike kudlame lolu.
Yes, the situation regarding the violence and the looting, particularly in the Joburg CBD and surrounding areas, have been restored. The situation has been normalized. It was a spontaneous attack that resulted from a flat that was set alight due to a lover's quarrel, and it seems like criminals, just pure criminals.
Sibona ngazani senelisile ukuthi sifaka abantu bethu ukwenzela ukuthi balungise konke kukonokho okwenzakalayo. Abantu laba abakhanya bekade behlasela ngabantu abangamasela nje abaphongukwenza nje kwaba lodlame. Siyakubona kwenzakele sibile endaweni ezijiyeneyo.
I'm unable to confirm reports of anyone being killed as a result of these violent actions. Or should I say violence and looting?
Kwamanje ngeke ngatho ukuthi kufe abantu abangaki, ngoba angikho esimeni sokuthi ngikwedule konoko.
If there's any deaths or killings, it's not related to these incidents.
Alo-ke ngumnumzana Vishu Naidu, isikhulumeli samapholisa eSouth Africa. Ubexoxa le-Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kunjalo nje, omela ilizwe leZimbabwe eSouth Africa umnumzana David Hamazirepi uthi akwaziwa ukuthi kulabantu abangaki abadabuka eZimbabwe asebebulewe eSouth Africa selokhu kuqhamuke udlame lolu. UGibbs Dube weStudio 7 ukhulume ngodlame lolu lomnumzana Khulekani Sibanda odabuka eZimbabwe, yena ehlala eJohannesburg.
Kale manje vele besokulate around manje ngabothi etizwene lokhana nelori elori terrence lade bazama ukuvala one of the shop yamandiya, then kwenzeka ukuthi amaphoyisa vele abeseduze, or I'm sure someone maybe alerted amaphoyisa before abahelisayo yinto esisenze, then yabasesebaze. So akucabanga nje into enkulu because bavele babavalela like on both sides lestrat.
Abanye wababona bebotshwa yini kumbe babayekele nje?
Yeah. Ya, no, ngibabonile manje because ngesikabona laba abantu abavalelwe la siyona le-invaders nyana le-man akade bekhona bavele yabavalela.
singathi ke umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko wakhe namhlanje sithi kumele kumiswe konke lokhu wena ukuthethe njani khonoko
kona I think ukuqale kabi ukuthi from esiqaleni vele ngesikhathi amaphoyisa elokhona ethathini isinqumo sokuthi bafuna ukuvala zonke izitolo bethathela abantu izimpahla I think kwaqala kabi khonapho esiqaleni vele kwaphambanise from esiqaleni kwakungamele kube yinto like fast acting esesebenze kumele kube yinto nje abayenza kancane kancane belandelela top by top not kube yinto engathi i-rate because abantu bavese bathatha izona i-advantage yokuthi bakusebenze kwonlesi sikhathi because manje vela kuseyondaba yedona sokuyibugebeni ngesitep ngathi yinto esikhona
ye sizwile-ke ukuthi endaweni ezinjenge-alexandria alexandra kade ngani kuyaqhubeka sibili konoko wena uzwe kuthiwa kuhamba njani
hayi loko yibugebeni vela into esikhona manje sokuyibugebeni ngesitep akusele okunye abantu sebesebenzisa ithuba leli ukusentela abantu impahla zabo even nama uhambe emgwaqweni awusekho safe ukuthatha telefoni ukuthathela impahla oziphethe ma uphethe ibhegi bayakuthathela bayakuseza
lo ngumnumzana Kholekani Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ecingweni ekhona le eJohannesburg uGibbs uphinde waxoxa lo mnumzana Volter Moyo odabuka eZimbabwe ehlala esabelweni seLimpopo
ukukhanya kuthule akukabi lama incident amacha engithemba ukuthi maybe ukukhuza okwenze upresident uRamaphosa kungabe kuchumise abantu kancane asikezwa lapha nalapha bathi hayi sekulama fresh attacks kumbe ama destruction of ama shops
singathi wena ukuthethe njani konoko ke okukhulunywe nguRamaphosa
ya ngikuthethe ukuthi laphana uforswe yisimo esesikhona nxa nginanzelele ukuthi le MTN ngale Nigeria ichisiwe otherwise lami emweni ngibuhlungu ukuthi ama-politicians abe-South Africa they were quite ngale into kimi okufakaza ukuthi mhlawumbe labo yinto ephakathi kwabo ukuthi ama-foreigners kumele aphume elizweni labo
singathi pho kuyiwa phambili ubona zani kuyayenzakalani nxa sikhangela udlakela lolu
udlakela lolu luzenza amazwe e-Afrika axabane kakhulu enjengayona i-South Africa izesaba yikho ukuqalisa ukuwa kwenothi e-South Africa ngoba kulezinye izinto engasoze yasazithola kwamanye amazwe even besiya kuma-sports sekuzamela i-security yabo ibe yi-security ephezulu babhadala izimali eziningi yonke into yabo izamela vele ibe le-security ngoba amazona la alinyazelwa abantu labo bazafuna uku-revenger one way or the other
lina kodwa lidlelana njani labantu bakwele South Africa
thina ngathi lapha eLimpopo akula akukaze kube lo dlakela
lo ke ngumnumzana Volter Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala isabelweni seLimpopo eSouth Africa
Yebo. Mthaka komuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlolisisa okwenzakala kwele South Africa lapho ukukhahlanyezwa abantu bokuza ukuthi wabathatha imisebenzi yonke njalo bathengisa izidakamizwa. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeleni umlayezo lokunombolo yesithi +1202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1202 465 0318. Mthoka komuhle Zimbabwe omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Akubizwa uzwayo esigodlweni seMozambique iMaputo abantu belungiselela ukwethekelela kulelo lizwe komkhokheli webandla leRoma uPapa uFrancis kuhambo lwakhe lwesibili ukuya kuzwekazi leAfrika lokhe wathathayo lesi sikhundla. Izulu elilethwe yisavunguzane esiphiwe igama lokuthi Hurricane Dorian lichaye ladala umonakalo omkhulu esihlengeni zeBahamas. Okwamanje lesi savunguzane sesidlula siqonde esigabeni seFlorida kwelemelika kodwa amandla olakalwayo lubikwaso lwehlile kancane solukucategory 2 sona besikucategory 5 izolo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike eSouth Africa ngalintambama uyangena umhlangano wezamabhizimusi oweWorld Economic Forum. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Umhlangano lo uqala kusasa eCape Town njalo uzangenwa zinkokheli zengatsha zamabhizimusi ezichiyeneyo kanye labakhokheli bamazwe aseAfrika abagoqela yena uMnangagwa. Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa, uYoweri Museveni owase Uganda, uMnumzana Mokwesi Masisi owe Botswana labanye. Inkundla le ipha amazwe ithuba lokuhuka osomabhizimusi ukuthi bazetshala izimali kuwo. Kodwa ezinye ingcwethi kwezenotho zithi kuzaba nzima ekuthini uMongameli Mnangagwa aphumelele kulokhu ngezizathu ezigoqela ukuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende, ukusilela kwamagetsi kanye lamafutha ezimota. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuyasebenzeka njalo abantu behlala bebotshwa bedutshulwa bebuthaniswa besithi ngesikhiwa i-human capital kayimanga kuhle. Yikho okuzakwenza ukuthi izijezi solidana zibe zonke zikhona, ngoba nxa uzulu engaphathwanga kuhle amalungelo akho yabhidliswa, abanikazi bezimali bayadonda ukungena eZimbabwe.
Amazwi kaNgwenya agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Kungaba lezithembiso ezingabuya sibili ezokuthi kulabantu abale interest kumbe abafuna ukuthi babuye bezohlanyele izimali zabo lapha, kodwa uDubo ayisilo olokuthi uhlangana lobani kumbe uzabatshelani. UDubo ukuthi nxa ehamba esenza lokho akwenzayo lapha kwini okuyabe kwenzakala, ngibona njengani into ezokuthi ama-demonstrations zawavunyelwe, kulama-abductions kungasenani ukuthi bayala ukuthi akhona ama-abductions, kodwa what is on the ground yikho okuzayenza ukuthi abantu bengabuyi. Kungasenani ukuthi kungaba nezithembiso ezingaba khona ezokuthi abantu bafuna ukuthi bangene lapha eZimbabwe bebuya lesi mali sabo.
Sesiside isikhathi uMnangagwa echitshela kwamanye amazwe lasemihlanganweni efana lawo nalo ukuyahuga abatshali bezimali kodwa engaphumi lalutho. Umthetho wokuthuthukisa abensundu kwezenotho o-Indigenization and Economic Empowerment Act ungomunye wezizathu ezimqoka ebezisenza abakwamanye amazwe badlalele kathana leZimbabwe. Kodwa wesulwe kunyanga ezisanda kwedlula lumthetho. Lanxa kunjalo ukuchera uthi kayisiyo ndaba ye-indigenization kuphela.
Ayisiyo ndaba ye-indigenization kuphela. Uzabona ukuthi kathesi akuwasikathi ukuthi izimali esizisebenzisayo lapha zihamba kanjani. Uyabona i-rate ye-Zimbabwean dollar lilokhe lisehla mihla ngemihla. Ngikhuluma ngesizwe nje selidlule 12 bond to ama-US dollars. So into ezinjengalezo ezokuthi i-currency yethu kathesi ayikho stable, into ezinjengokuthi amafutha ezimota awatholakali, akulamagesi for up to 18 hours kwezinye izikhathi.
UNgwenya uvumelana laye.
Ungazinandelisise imali zakhona kazikami kahle, amagesi, amanzi kuyaswelekala. Yikho okwenza ukuthi umnotho wethu ngathi uyaqhula. Nxa kungasalungiswa khonokho infrastructure kuzahlupha ukuthi abanikazi bezimali bamabhizinisi bangene. Ama-fundamental sectors lana afanele alungisiswe kwenzela ukuthi kube lula ukuthi benze izimali zabo bengabiya eZimbabwe.
Umhlangano weWorld Economic Forum lo uqala kusasa uphele ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Uhulumende uphakathi kokulolonga umthetho wokuguqula okhona ophathelane lezempilakahle oweHealth Services Bill ozalawula ukusebenza kwabakuhlangothi lwezempilakahle. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Leli nyathelo eselithathwa nguhulumende livezwe emhlanganweni lentatheli zendaba kusethulwa okuphume emhlanganweni wedale labaphathi ntambo elecabinet lithathwa ngesikhathi odokotela abasanda kugqiba umsebenzi ama junior doctors sebeqale ukukhalala umsebenzi bekhala ngesimo sokusilela kokudingakalayo ekuqhubeni umsebenzi wabo kanye leholo abalitholayo umgcini sihlalo wequla labaphathi ntambo enguye njalo umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa ulandisa ngokumunyethwe yileli bhili.
Highlights of the amendments include the following: to designate the Health Services Board as a Health Services Commission, to provide for the
okumunyethwe yileli bhili kubalisa ikuguqula i-Health Services Board ibe i-Health Services Commission, ukutsho ukuba ezemali zizoqhutshwa kanjani ngaphansi kwale i-Act, ukubeka sobala ukuba uhlangothi lwezempilakahle kungoluqakathekileyo lokuba kumele kube ngolutholakala lusebenza sikhathi sonke.
Umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Obadaya Moyo laye ulandisa kabanzi ngokuchiwo yilo mthetho osalolongwa.
So there will be a defined period of time where people can voice their concerns.
Kuzobekwa sobala ukuba abakhala umsebenzi benza lokho kwesikhathi esinganani, hatshi ukuthi kuqhubeke kokuphela. Ingxenye okwehola nje umuntu ethwele ibhakane lakhe elisho lokho akhala ngakho, hatshi ukwenza kwesikhathi eside kubangele ukufa kwabagulayo. Konjalo kumele sibone ukuthi lapho sivumela abantu ukuthi batsho okusenhliziyweni zabo wakwenza lokho ngendlela eqondileyo, sinanzelela ukuba ulo msebenzi wokulunduluza izigulane, singasavumela izigulane zethu zilahlekelwa impilo.
Kodwa uZulu uveza ukukhathazeka ngokumunyethwe yilo mthetho ogoqela indaba zokutshengisela kwabakulolu hlangothi. Omunye wabo kungumnumzana Themba Chuma osola leli nyathelo.
Amadokotela balelungelo ukuthi bakhethe ukuthi bayenzeni, ngoba umsebenzi lo bona bayehlukene namapholisa, njalo bona isikhathi abasithathayo besiyafunda sona side kakhulu. Uhulumende akamelanga ebavimbele entweni abazifunayo, njalo baqathile njawo wonke umuntu, bayafana namatitsha, bayafana lamanye ama-civil servants ukuthi bekhethe ukuthi iholo yabo injani.
Kwasekelwa ngenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana, yena othi lingalunganga leli nyathelo eselithathwa nguhulumende, lincindezela abakulolu hlangothi lwezempilakahle kwezokutshengisela ukukhonona kwabo.
Ngakho nxa sebeletha ibhili le izakwenqabela kumbe izakwalisa izisebenzi ezikugajalela ukuthi zitshengisele kumbe zitshengise ukukhonona kwazo, khathi sebezafela esakeni, abaselawo amandla ukuthi batshengisele kumbe baye kustrike. So ngale indlela sifuna ngani abakhulu bazama ukuvala esingathi ke ngama-symptoms, bengabavali okuyikho okubangela ukuthi udubo lube khona elizweni, ngoba ukuvalela umuntu ukuthi angatshengiseli akusoze kusize ngaludo, akusoze kwenze umuntu ukuthi asebenze ngamandla, njalo akusoze kuvuse ingatsha zethu zempilakahle. Kabakhangele okuyikho okubangela ukuthi izisebenzi zempilakahle lezi zikhonone, bese belungisa ke khona lokho okuyikho okufunwa izisebenzi.
Kodwa uhulumende uthi ngoba bengasoke balelwa utshengisela, kodwa kuzomele kube ngokwenziwa phakathi kwesikhathi esibekiweyo. Nxa selenziwe waba ngumthetho leli bhili, hatshi okwenzakalayo lapho abakulolu hlangothi bekhalala umsebenzi wesikhathi esingazakaliyo ukuba sizodonza okunganani. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association ZIMA uDr. Sacrifice Chirisa uthi khona bezoluhluzisisa udaba lomthetho lo osekulolongweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Odokotela bezibhedlela zikahulumende baqalisile ukukhalala umsebenzi besithi iholo labo alisenelisi ukuthi bavukele emsebenzini insuku zonke. Umongameli Emmerson Mnangagwa lokhu ezithulele ngodaba lokutshaywa lokubulawa kwezizalwane zakwamanye amazwe okuqhubekela phambili eSouth Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike eSouth Africa ngalintambama. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.